sidibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe kuliviki yontanga siyequlwandle sipesheya kwele Australia sixoxa lo sakhulayo umnumzana Thubelihle Silandu yena owaqala inkampani esebenza ebulenjini ethiwa yi-estolo.online Thuba ngiyakwamukela kuhlelo unjani
ngiyajabula kakhulu ukwamukelwa kulolu uhlelo lwabasha mina ngiyaphila ngithanda ukubingelela bonke ontanga lesizwe sonke jikelele
hayi ngilethemba lokuthi bakuzwile bafo awungitshele ngamafishane mayelana ngale nkampani yakho
inkampani yami kuthiwa yiMkhonto Media Production yaqalisa ngomnyaka ka-2015 yiyo umzali westolo.online ngamafitshane iMkhonto Productions ikhangelane lezomsakazo ikakhulu okuhambelana lezamasiko ikanti ibhizimusi yesitolo yindlela entsha njalo elula yokuthenga ngayo abantu sebengathenga izinto ezijiyashiyeneyo esitolo online bezihlalele ezindlini zabo
awusichasisele ngamafishane ukuthi nxa umuntu esefisa ukuthenga izinto kukhasi lenu ebulenjini kuyini okufunakalayo njalo kusebenza njani
nxa umuntu efisa ukuthenga izinto kulula kakhulu uyangena kukhasi lethu estolo.online yikho lapho esitholakala khona kumbe engafonela yatshaya ucingo ekhulume lomunye wabantu abasebenza estolo.online and engathola usizo olukhulu kakhulu so silama umuntu ekwanisa ukubhadala ngendlela ezijiyeneyo ekwanisa ukubhadala nge-ecocash ekwanisa ukubhadala nge-visa debit mastercard kule ndlela eziningi umuntu lapho angabhadala ngazo
isimo somnotho asimanga kuhle kwele Zimbabwe kuyini okwenza ukuthi wena ubone ngani kuqhakathekile ukuthi uqale inkampani yona esebenzela kwele Zimbabwe
kulo msebenzi omkhulu sibili ukuthi siguqule isimo esibhekane laso elizweni lethu so siyananzela ukuthi kwezomnotho izinto azimanga kuhle kakhulu kodwa sile ndlela esizicabangayo ukuthi lezi zizalungisa izinto ingakho ke asilahli ithemba we are hopeful and we are focused on creating a better reality for our people so isimo siza kuqulwa izenzo zethu
awungitshele mnumzana lilobudlelwano lamanye amankampani nako leZimbabwe izinto lezi ezizithengisayo lizithola
izinto esizithengisayo zivela locally in Zimbabwe and also externally from other countries so thina sibona ukuthi indlela yokuthuthukisa ilizwe lethu ukuthi abantu besupporte izinto ezenziwa locally because that's how you get economic growth but we don't want to force people and say buy this buy that so we've got a wide range of products and a great delivery service
hayi gqiba uhlelo thuba utshela uzulu ukuthi nxa befisa ukusebenzisa ama services enu kumele bayephi njalo nxa befisa uxoxisana ngawe kumele bayephi
abantu nxa befisa ukusebenzisa ama services ethu siyatholakala ku web name at estolo.online njalo sizabe sisitholakala ku estolo.co.zw siyatholakala ku Instagram ku Twitter ku Facebook la wonke ama social media platforms abantu abasebenzisayo njalo siyatholakala ku email address at sales@estolo.online lagu francis@estolo.online
hayi tsuba siyabonga ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo isikhathi du mthwakazi omuhle lapha besixoxa lo ngisakhulayo owaqala inkampani ethiwa yi-estolo.online uThubelihle Silandu kwanele kwalamhla abafisa ukuxoxisana ngami asixoxeni ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3 BIGMYKE3 ngiyabonga labo abangilandelayo lingakhohlwa phela ukuthi ngolwesibili sidibana njalo kuhlelo The Connection lelami uMike Hobe hayi zulu kantaba libe levikele ishukela bye bye.